fuel isebenza yonke indawo. So yonke into izakhwela. Although lapho ku transport ungakhala ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama price yamabhasi zakhe akazukho lawo ngoba yena ngobanika ifuel. Intengo ye transport ngezindlela uzukho engasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukho sithi too much guys ngoba kwezinye indawo ngama 50 cents wena umthova uyi $2. So kuthi ungakhipha umthova ku business. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afaye ngawo ama specific ngaphandle kokukhipha interest or tax ye $0.05 for every liter at the toll.
So kuke kwazanya lokho kokusubsidize uzukho lezinye inhlangothi zikahulumende shoko kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Aba subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina economy engasebenza in the mean esithi ngama short term ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane kodwa ayikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run but kathesi the short term uyasubsidiza kuze kufikane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1 sesefike kuyisubsidiza yito seyenze yaba open market into ekuliberalize ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi shoko kuza kutshoni kuzulu weZimbabwe vele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga.
Kuthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imbulo eziningi zehluleka ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo maze sikhangela i-month to month basket ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye ama-social security net angaprovide i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo kodwa ngaphandle kwalokhu hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.